Lokhu kwethulwe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court uJaji Elizabeth Gwawunza ngesikhathi evula okusemthethweni umthethwandaba owe-High Court namhla ekuseni. Umkhosi wokwenza lokhu obugoqela omantshi, amagqwetha, amalunga edale lephalamende, umeya wakoBulawayo kanye labanye abantu abavele endaweni ezehlukeleyo wenzelwe enkantolo ye-High Court koBulawayo. Unkosikazi Gwawunza uthe kuzavulwa inkantolo yokukhangela amacala enkohlakalo, njalo lokhu bakwenza lekhomishini ekhangele lokhu eZimbabwe Anti-Corruption Commission leZimbabwe Republic Police. Uthe bakhangelele ukuthi inkantolo ezimbili zisebenze eBulawayo leHarare ekuqaleni komnyaka.
Njengoba umongameli welizwe wayesetshilo ukuthi i-corruption kumele iqedwe elizweni, ngokunjalo i-Judicial Services Commission isiqale inkantolo ezikhangele amacala e-corruption. Uhlelo lokuqala inkantolo lezi silwenza le National Prosecuting Authority, le Zimbabwe Republic Police kanye le Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Olilunga ledale lephalamende ekhangele isabelo sakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthe inkantolo lezi zizaqeda ukuganga okuningi, njalo lokhu kusekelana nezifiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa.
Uganga okuningi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 0-2 uganga. Yikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilwe evula i-High Court lapha omkhulu wezomthetho, izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
Umsekeli we-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandaza Masiye Moyo uthe ukumiswa kwenkantolo ezizakhangela ukuthonisiswa kwamacala enkohlakalo kuzasiza nxa inkantolo lezi zizavunyelwa ukusebenza zingangenelwa ngezombusazwe, njalo zinikezwe imali eyeneleyo. Uncomele linyathelo ethi lamukelekile kakhulu.
Miswa kumbe ukuthi kube khona amakhoti athize akhangelene ikakhulu lokuthiwa i-corruption ukuthi kuzaguqula yini kumbe asoze kuguqule yini indlela i-corruption ebikhona ngayo. Ngibona ngani okuqakathekileyo kumele sikunanzelele ukuthi kumele aphiwe amandla lawa amakhoti, amandla okuthi khona anelise ukuthi sithi abe independent ngokokuqala. Okwesibili, kuyabe kumele ukuthi sinanzelele ukuthi abe ngamakhoti lawana okuthiwa they are well funded. Nxa well funded aza kwenelisa phela ukuthi nxa abantu besondela besithi bafuna ukuthi mhlawumbe bayacompromise, kube ukuthi ngamakhothi anelisa ukuresista leyo icompromise eyabe ilethwa ngabantu. Having said that, ngibona ngani nxa kulesifiso lokuzimisela uhulumente ezimisele, kungayisikho ukuthi khona siwafakela uwindo dress. Nxa ezimisele uhulumente kuzakwenza ukuthi khona la amakhothi asebenze, and I believe kungaphumelela.
Uhulumende weZimbabwe uzaqala njalo ukuqhelisa inkantolo ye-High Court ukuze kube lendawo enkulu yokusebenzela. Amacala enkohlakalo eZimbabwe abika emaningi kakhulu, njalo avame ukungathoniswa kumbe ukuphelela emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.